Leli Zulu libiwa lidale umonakalo omkhulu kakhulu ngemva kwechayimize efika amathumi amabili lanhlanu. Usikwamithi wegwanda umnumzana Thulani Moyo uchasisa kabanzi ngomonakalo lo.
Liphambanise izilimo lezinyamazana kanye lemizi yabantu ngokwayo. Lezihlahla zisuke zawonakala kakhulu. Ngingathi ngamafitshane izulu langkhona bathi kade lilesiqhotho nomoya omkhulu kakhulu.
Umnomzana Ngqabotho Ndlovu ngomunye walabo abasele besegcekeni lemuli yakhe ethi kubethuse kakhulu okwenzakale ngesonto.
Into kwaqala izulu lapha ngesikhathi zantambama lapha izulu lankwa lalesiphephe esikhulu kakhulu lilesiqhotho. Sengase siphambene ngoba lamnkosi wami angikwazi kumbe ngakhala vele, angikwazi wahamba njani vele ngoba lam nti ngaphuma njani angikwazi, amahlahla alaphi afika avala umnyango laphana. Sathwala nzima kakhulu nkosi yami. Hayi impahla ekhaya ngikhuluma into ezininzi amotshakala, konke ukudla lokhu kwamotshakala, kodwa hayi abantwana bakhona bayengani bezibuhlungu kancane mbijani.
Umnumzana Rafael Moyo esinye njalo isakhamuzi sakwaMatekenya uthi kakazi abone izulu eliningi ngalendlela lokhu wathethulwa yingwe.
Size ngazalwa mina zilo ngo-1956 angaze ngubone lokhu, yaqasa ukubona lapha esigabeni sakithi ngoba izihlahla ngasikhayela eziningi ngathi bezidliwa ngamacimbi sezishile. Lezihlahla inkadi ezinkulu bezinjani ziphephule ngumoya zawele ezindlini lamaze engaphephuka amaningi.
Okugcizelelwe ngumnumzana James Ndlovu layo oyisakhamuzi salindawo.
Wonke akulandlenga netala endle ifulile nje wawusibona kungena ishebe-shebe kungena amanzi kungalala zengeliphumileyo kwezinye indawo kodwa amanzi agcwala ezindini phakathi. Kwaba into esimangalise kakhulu leyo. La maphani kakula sihlala sephani silehlamvu kuthinteke wonke ngani ngamacimbi abezindle. Komile utshani phansi kugelekelane bekutshaya iloni more.
Usobhuka kwaMatekenya umnumzana Lothi Nkala uthi kube yinhlanhla kwangabi lofileyo kulumonakalo.
Kuhlukuluzile abantu ngoba abantu basele bengalakho okokuthi badleni, basele bengalakho ababekulimile kuphelile konke. Kwadilika izihlahla eziningi ezinye ziwela phezu kwezindlu, kube nhlanhla ukuthi abantu baphile bengafanga.
Ekwethekeleleni kwe-Studio 7 kwaMatekenya lamhlanje emini sithole inhlanganiso encedisa ngaba lengozi ezinje emhlabeni jikelele e-Red Cross isipha izakhamizi ukudla. Umqondisi wale nhlanganiso ezansi emaNdebeleni unkosikazi Siphiwe Thina Juma uchasise ngohlelo lwabo lokuncedisa kwaMatekenya.
Njonge Red Cross ukuthi sisize lapho kulezi ngozi khona. Namhla siphathele ama 10 kg impuphu, 2 kg of ichukela, 500 grams isawudo, 750 ml cooking oil, then iofisi ka DDC la isincedisile ngokubuya lamahlamvu lamanye ama-cooking oil lalokho okusetshenziswa ngabomama nxa besesikhathini.
Lanxabe Red Cross sebenelise ukufika kulindawo masinya besabela abantu uncedo lokudla, izakhamiza kwaMatekenya zisaludinga uncedo ngoba ezinye okusamele zakhe kutsha izindlu. Usikomithi Umoya ukhuthaze uZulu ukuthi akhe izindlu ezilakho kumelana lokuguquka komumo omkhathi njalo zihlanyele kanye lokulondoloza izihlahla ezingaphansi kwemizi ukuze zivikeleke ngezikhathi ezifana lalezi. Lalapho sezisakha kutsha zingachaphazi imvelo ngokugamula izihlahla mahlayana zakhe zisebenzise ezinye indlela ezifana lezitina. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.